Bakala ezimathonza abathengisayo besithi uthenga bethengisa bekubaphathisa ekondleni imuli zabo kepha bengaxotshwa bazaphila ngani. Unkosazana Ethel Muroyiwa ngosakhulayo labantwana ababili.
Thina silabantwana silamadoda siphilisa abantwana bethu ngokuthengisa emgwaqweni khonokho, sihambisa abantwana ezikolo ngakhonokho, akula msebenzi sahambe ezikolo sizafunda safika kubo form 6 kodwa kasisebenzi umsebenzi akula, so ngase sisuke emgwaqweni asikwazi siphilisa abantwana bethu njani. Into esizwisa ubuhlungu thina kithi njengabazali.
Umfelokazi ugogo Mayi Mafumo uthi uzagcina njani abantwana engasathengisi.
Bayasisusa emakethi, asiwazi ukuthi singaphilisa njani abantwana. Abantwana bayahawula, izikolo zivuliwe, kulama-school fees, kulama-exam fee, abantwana bafunda ngamafoni, amafoni akhona ayajuswa. Lapho sihlezi khona kubhadalwa amarenti, kubhadalwa amagesi lamanzi. Sibona ngathi sokukusizimela kodwa siselizweni lakithi.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabathenga bethengisa abebulawayo Upcoming Traders Association unkosikazi Thandazile Mpala yena wamukela uhlelo lokususwa kwabantu abathengisa okungekho emthethweni.
Khathesi sesiminyene akusela order. One, i-city council ayisabhenefithi lutho, thina sesithengisa mahara emgwaqweni wayo and thina kuqala nanga-understand. So ngangile change kunenge akwenzayo empilweni ngokuba le-stand. So mbona ngathi kungaba le-stand kuzaba le-order. Ngoba nxa sinje siminyene abanye kabatsheleki, ngaze batshele ukuthi asifineni kuba ngumsindo abantu abazwisisi.
Ugogo uRose Nyathi ngomunye wabasekela lolu hlelo othi sokungcolile njalo sokulobuchapha obesebekayo koBulawayo okuyindawo eyayisaziwa ngokuhlanzeka.
Mina asifika ngale okwenziwa yi-city council imvumelana lakho. Ngoba izinto obani nxa ungabuya emakethi uzobona idoti lapha emakethini ntshubani lokani awusozivumelane lakho. Kodwa kulabanye abangavumelani lakho abathi ngaye bona bathengisa ngenkani basithathele thina izitendi thina basithola khona kuhlale lokho kungcolisa. Hhayi mina ngiphansi ledoti forward cleanliness forward ngalokho okuthiwo ngu-city council.
Inkokeli ye-ZNPF koBulawayo ibikwa yiyo egcwalisa abantu ukuthi bathengise ongekho emthethweni ngoba idinga abalandeli. Ukhansela ka-Ward 1 emele ibandla le-ZNPF koBulawayo umnumzana Josiah Mutangi ulandule ukuthi ibandla lakhe lenza into enjalo.
Lokhu akusoqiniso. Yes, I'm coming from ZNPF but abantu labana bakumakethi bavela endawo esijeneyo. Thina njengecouncil sibathatha njengabantu abafuna indawo zokuthengisela kungela ukuthi uvela kuyiphi ibandla.
Umsekeli kameya koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi bafisa ulungisela abathengisa emgwaqweni indawo ezijeneyo zokuthengisela hathi enzikini yedolobho emzameni yokumelana lokumemetheka kwemkhuhlane efana le-cholera.
Baku-50 avenue savumelana ukuthi sizabasusa okwesikhatshana silungise kudetshwe imizila lapho abantu abazathengisela khona bese sibisa-ke bona laba abayabe bebhalisile babuyele bathengise endaweni esilungisiwe hatho benzakala kathesi. Ngokwenza njalo siyabe sikina-ke idolobho silihlanza-ke ukuthi kube yindawo ehlanzekileyo ikanti kunqabele ukumemetheka komkhuhlane lo sivamile elizweni.
Ukususwa kwabantu abathenga bethengisa koBulawayo kwenzakala ngesikhathi isimo somnotho sisiba nzima okwesabekayo. Kusenjalo kulabanye njalo abasuswa emadolobheni atshiyeneyo agoqela ePlumtree wangePindura lapho sebelayo ukuthi bazisukele emgwaqweni bengakadudulwa ngamapholisa. Ngimaresito 7 koBulawayo, igama lami ngenza Jesus Banda.